it very clear ukuthi ama elections la omnangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani sina sithi akube lokhetho olutsha olungceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzivane ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla
likutshoni kolokhu ukuthi lingayi eda le-parliament
kwamanje umnumzana umnangagwa thina asimurecognize njengomangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena ayi-addressa imiduli yakhe labantu bakhe ababekhona bonabo kodwa imeseji yabe sihambile ukuthi hhayi izindaba yeZimbabwe ayingahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube ne-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala ezanupf party kosani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho solwedlule ingakho ke selidumele edlula pho lina lizamani
thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hhayi ukhetho luhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo
kodwa phela nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze laphuma bani kusadakhi khona ngale njengoba-ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le
abantu ababesiya kusadakhi akulani lokuthi babonakale okuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe kumphakathi okunye kuyenzakala esingangele kuthiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona ngeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hhayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu okubambekayo
kodwa ngasibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale lephalamende singathi kuzalinceda ngani khonokhu baba mkhulana
kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khonokho ukhetho luhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji kakhulu kumnumzana umnangagwa ukuthi hhayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olusha eZimbabwe uzabona ukuthi kuzasinceda ngani uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hhayi ukhetho vele kalenziwanga ubaba umnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hhayi kagcotshwanga ngabantu bezimbabwe okuyinto efunda ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele wezimbabwe